Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kwezekse ni mtuagazi ngolesi sana msaka 4 kumbimbito 2022 ikama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili
kuyaca kwa katika mhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumeni weZimbabwe akwenze kakakwenzi.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yilizwe lakhe esithi uhulumende weZimbabwe uloke esephula amalungelo kazulu.
Kusakuze sinanzelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhuluma.
Ama targeted sanctions awafakanga ngama opposition parties, awafakanga ngama trade unions.
Abebandla leZANU-PF bayalisola inyathelo lika Biden, kodwa abebandla lika Chamisa bathi uhulumende kaMnangagwa uzokhela amalahle ekhanda ngodlakela. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden useqhelise ngomnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika ngoba esithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu njalo uvimba umbuso okhululekileyo. Elemelika lasungula izijeziso lezi ngomnyaka ka-2003 lahlela konke elithi kumele kulungiswe ngeleZimbabwe ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa kumbiko wakhe izolo uBiden uthe akulalutho osolwenziwe nguMnangagwa olungenza ukuthi iMelika yesule lezi zijeziso zona ezithinta amalunga eZANU-PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 37. Wengeze wathi nyakenye uhulumende kaMnangagwa uqhubeke ehlukuluza abantu abagoqela intatheli zindaba abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso zezisebenzi. Ukuqheliswa kwezijeziso lezi kuza ngesikhathi lumemetheka ngamandla udlakela oluqondiswe kubandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change. Kulomsekeli waleli bandla obulawe ngesonto eKwekwe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF njalo izolo kulabantu abahlasele endlini yesiphathamandla saleli bandla umnumzana Tendai Biti bagamula unogada wakhe walimala kakubi. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Felix Magalela Mafosfanda yena othi iZANU-PF yiyo ezokhela amalahle ekhanda kudaba lwezijeziso.
Ama targeted sanctions kawafakwanga yiAmerica, kawafakwanga ngama opposition parties, kawafakwanga ngama trade unions, afakwa yiZANU-PF. iZANU-PF ukhanya ngani iyakholisa isiqatha ngawo, yikho ke uzabona ukuthi okwamanje benza ngabomo ukuhamba betshaya abantu bebulala abantu. Abantu bazibuze ukuthi kanti uMnangagwa njengo-president weZimbabwe ongena ngodli uyabememezelani ama-elections declare isithi kuzaba la elections abantu bangaregister banominate sebabhula sebabulala kanti uyabe vele esihloseni ukuthi kube le nomination court konke lokhu thina simelele uZulu njoba sisithi ibandla lethu ngelikaZulu ama sanctions la afakwa izano benzela ukuthi uma sebetshontsha sebehuquluza imali bakhale ngama-sanction izolo lokhu babulale ujaha uncube ngenxa yokuthi ukhethe ukuthi eye phathini oyifunayo izolo sebesiyagongoda umuntu osebenza ko-BP ubithi
kukhona yini elingakuxwayisa umongameli Mnangagwa
sina ngabe uMnangagwa uyasilalela ede sizafuna ukuthi kube le All Stakeholders Conference eza hlanganisa abantu bonke beZimbabwe ama political parties abeze church ama trade unions ama teacher kube le representation e wider sivumelane nge transitional government esingathi yiyo engabamba intambo sisalungisisa lezi zinto uMnangagwa labangani bakhe sebesele ukuthi bengenzani ngesikhiwa ukuthi they are so desperate they are panicking ngoba ama CIO sebamtshela ukuthi uzadliwa ngubaba uadvocate Chamisa
uMnumzana Felix Magalela Mafasibanta ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma yena osole kakhulu uMongameli Biden.
Into ekhona yikuthi kona kusafuze sinanzelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esibathi ngesingisi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa vele izijeziso aziyeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlo ethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale benze bethathe umhlaba iAmerika yenza into efana nayo yabafaka ezinsizeni ezithize yathi kona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa loku nalokwana kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlaba lona usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso leziyana bathi wona no miselani umhlabathi ebakhiwe nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalitheni so kuyafanana lakhonapha asiyo daba yetonke labayikhuluma le daba elokuthi kona sathatha umhlabathi
kodwa liyakuvuma yini baba Chuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kaMnumzana Tendai Biti
intehle mnumzana ukuthi ona umongameli njalo umkhokhelwe ZANU PF uphume emgcekeni ngiyabona lawo unje nxa uyintathela indaba eqoto ulaya ividiyo yakhe ekhuluma ngakhona ukuthi asifuni budlwangudlwangu asifuni dlakela asifuni umuntu otshaya omunye sifuni umalishize ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi abe credible avumakale emazweni wonke lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlanga pho labo-ke abanye abasebesedokunye laba kuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi okuthengisele ngeyokuthi kona laba abantu abanjalo-ke ngabathwale iziphambano zabo zodwa kuhle even yena le khwekhwele njengoba sizwile sibonele ukuthi kona hhayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lonalolo olwenzekeleyo asiyonto vele siyivumayo iZANU PF ayivumi udlakela
uMnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF. Uhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Ungakhangela izizathu ezifakiweyo ukuthi kungani izijeziso zenotho ziqhubekela phambili. Kuyacacwa kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi. akakathatha amanyathelo azakwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, ngakahlonipha amalungelo abantu lokusebenza komthetho okuthiwa i-rule of law, ngakahlonipha isisekelo sombuso i-constitution yeZimbabwe. Akakenzi konke lokho okukhangelela ukuthi akwenze hayi iMelika kodwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho ke besithi bona hayi njengalokhu izinto zingakatshintshi lezo esasikhangelela ukuthi zizatshintsha ngenxa yezijeziso, kulungile ukuthi izijeziso ziqhubeke ziya phambili.
Umongameli Mnangagwa simuzwe kusukwana ezedluleyo esithi yena imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe iyaphumelela ngemva kokuba umsekeli wakhe uChiwenga labo Grace Mugabe besuswe kuzijeziso ze-European Union. IMelika njengoba isiyengeze izijeziso zayo, ubona kumphatha njani lokhu uhulumende?
Ngasoza phatheke kahle uhulumende weZimbabwe ngokuqhubekela phambili kwezijeziso zenotho, ngokuba bekhangelela ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okwafakwayo kwizijeziso zenotho, kwenziwe lokho abakubona akwenziwe yi-EU, ukususa ophethe amasotsha, ukususa uvice president, ukususa uformer first lady, kanti iMelika izaqhubeka nezijeziso zenotho kusiya phambili. Kodwa bangabhekisisa kahle, bahlolisise, bazananzelela ukuthi izijeziso zenotho okwenza ziqhubeke ukuthi abakayenzi inguquko okufanele zibe khona. Sikhuluma khona manje kule NGO umthetho ophathelene nezinhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa yi-PVO Amendment Act, ofuna ukuvimbela ukusebenza kwezinhlanganiso ezizimeleyo ngendlela ekhululekileyo. Yikho kubanga izijeziso zenotho lokho, yikho kwenza izijeziso zenotho zingasuswa.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Abalwela amalungelo abesifazana bathi bakhathazekile ngodlakela oluphathelane lezombusazwe osoludlondlobala phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-26 kulinyanga. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sogatsha lwabesifazana kuleli bandla unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Thina besingakhanyelelanga ukuthi kungaba lodlakela ngenxa yokuthi ama-by-elections adeclarewa nguMnangagwa esithi asambenini phela esitikini siyejikilisana, oyabe enqobile unqobile. Manje lokho esesikubona lokho ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change liyaliswa ukuthi liyenze ama-rally okuthi bakhankase. Siyakwazi thandekile ukuthi i-politics bathi i-dirty game, kodwa thina sizama ukuthi silwise ukuthi ingabi i-dirty, ingangcoli. Mina anguvumi ukuthi i-politics ingcolile, umuntu uyongcolileyo, i-politics sikayingcolanga.
Sibonile kodwa ukuthi amapholisa athi wona ayenze umsebenzi omkhulu abopha labo abadale kudlakela lapho kubhubhe khona umuntu. Njalo lebandla leZANU-PF lithi lona ngokwalo ayisilo elibangela lolu dlakela, libangela idlakela. Liyasutshiseka yini ngokutshiwo libandla leZANU-PF lokwenziwe ngamapholisa?
Okwenziwe ngamapholisa thina sizasuthiseka sithandekile nxa abantu laba sebevalelwe. So akula lutho olusithabisayo thina, akula lutho olutshintshileyo. Sizathaba nxa abantu laba sebegwetshiwe bavalelwa esitokisini.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ababalisi bathi bayethuselwa iziphathamandla zikahulumende phezu kwesinqumo sabo sokuthi basebenze okwamalanga amabili kuphela ngeviki, okuyisikhathi abathi sihambelana leholo labo. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obedi Masaraure uthi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini lanxanje uhulumende ebengezelele iholo ngesilinganiso sokungama-20% i-20%. Iphephandaba leChronicle livika ukuba ugatsha lwezemfundo solulobele iziphathamandla zalo ezabelweni ukuthi sijezise ababalisi abakhalale umsebenzi ekuvulweni kwezikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumende esebenzisa amaofisi akhe aphansi we-district abaphathi bezikolo simbona ethumela imilayezo eminingi ehlukeneyo ekhuluma ngokumiswa kwababalisi imisebenzi ngesilungu phecelezi okuthiwa yi-suspension ngoba nikhonoko ayevele kukhuluma ngokokushiya umsebenzi umuntu ezikhethele. Thina-ke njenge-athuzi akusethusi ngoba uhulumende liyazisake sathi ukuthi sihambisane emthethwandaba. Indaba yethu esahambisana nayo emthethwandaba ngayikakhulunywa. Ngokunjalo emthethweni sazi ukuthi nxa kule ndaba esemthethwandaba akula ndlela noma ngumbalisi noma ngumbalisi noma nguhulumende angathatha isinqumo. Lokhu sikubona nje njengokwethusela ababalisi. Okumqoka ukuthi sithi kumbalisi kabuye etafuleni kukhulunywe lama-unions ngendlela eyiyo esemthethweni. Nokunye sikuthoyo kuhulumende ukuthi ababalisi bethu kabalayo imali yokuya emsebenzini, kabalayo imali yokuthiyela izimuli zabo, kabalayo imali yokuhambisa abantwana babo ezikolo phecelezi they are incapacitated.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isiyethusele ukubophisa labo abaveza okusolisayo kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. IZim Life ithi kubotshwe amasotsha amabili asebenza kugatsha olulondoloza umongameli Emmerson Mnangagwa olwe-presidential guard esetheswa icala lokubamba inkunzi. Kubotshwe njalo umsolwa wesithathu laye owake wasebenza kulolu gatsha. I-Chronicle ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzakhokhela uhlelo lokuthanyela idolobho lakoBulawayo namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela lapho Studio 7 abasakazi bonke abasethulela izindaba ezinhle eziliqiniso. Mina okhuluma ngeseplant esigabeni seMpandeni esabelweni sasemkhaya. Into ekhona siyezwa mpela umthakazi uyakhuluma kodwa lesi asiso sikhathi sokwenza lokho okukhulunywa ngumthakazi. Lami ngaphansi kwesigaba sikamthakazi kodwa lokhu abakukhulumayo le njongo yabo ayisiyo engayenza ilizwe lihambe liye phambili. Sikhangela ukuthi thina esikhuluma nje sisekhaya ide silohlupho olukhulu kakhulu. Abantu abaningi abakhuluma kumthakazi bakhuluma becatshile bese-South Africa bengakwazi ukuyenzakala ngapha bengakuboni njalo. Kodwa sinanzelela ukuthi kwenza kwamthakazi ikusplitha amavoti nje phakathi kwadabula okuyayenza ukuthi inamba yamavoti iyehle kakhulu okutshengisa kamhlophe ukuthi amandla ukuthi silwe loba sikhiphe iZANU-PF asingeke sikukwanise ngoba kuyabe kuvela amaqembu lapha lalaphaya.
Hayi, siyabonga konke lisenzela khona abasakazi bethu. Siyabonga sibili ngoba kungayisini okuningi ngavele kuyambomboswa ngazasikuzwa kodwa ke ngendlela yokuthi likhona lina vele sesihlala silalele into zeqiniso sizithola kini. Bakithi siyadana ngento eyenzakalayo elizweni lethu ngali phathwa kabushuka kubi kangaka elize lise elinothileyo khonapho nxa ngikhangela abantu abasemadorobheni bakithi mbona yini eliya kuma-election laka 26 ama-by-election ninanzelela ukuthi sokubuya amanga amaningi alokho esize khulunywa ye abantu laba abebekhona bebengalincedinga lutho ngoba bengabe-opposition abalisizi ngalutho kodwa hhayi nanzelelanini ukuthi laba bebengenzani nxa imali ivalelwe esikhwameni imali bezithathwa amadorobho wonke zihamba zisiye eHarare zisiyadivelopha izindawo lezi ababa befuna ukuzidivelophe lo ubengenzani we-opposition nxa ophethe isikhwama enguye owe-ruling party
Injani masabezulu bonke lo khulumayo ngumthandazo ngwenyamukhumbi isizala segugwi egaba besifungwe ongwenya kogriskani so ngithi lami faka umbono ukuthi hhayi shuwa sesikhatheni ngendaba zikatswankirayi lochamisa zomgabe lezo zokungabambani silapha e-South Africa justin kubambana so singabambana kanjani bafowethu sinjengamandebele sinjengendidi njengamashona sibambana lawo lathi sikhe sifuni ukuthi sihlulwa yini kuya phambili ilizwe lethu libe right kade siyahlupheka se-South Africa asinamali sidinga imali sibambana kanjani asibambaneni kuhlala kuthiwa asibambaneni asibambaneni sibambana kodwa sifuni into ephumayo singamazimbabweni singamandebele namashoni athi asibambaneni kodwa asikhoni ukubambana
sazibonani sambonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hawu bantu be-studio 7 ayi ukuthi lana ungathi kukhona into ebuye inga-understanding ngoba uma ufake umlayezo ufaka umbono wakho umlayezo wakhona bawuvulwa kodwa uma ufake umlayezo ukhala ngekompleni ukuthi imlayezo yakho ka ayidlalwa uyavulwa same time ehle bengene kubi phinde bewudlala kodwa ma ufake lo ombono wakho usola maybe usola ngezanu PF usola ini awudlalwa kodwa kuzodlalwa lo ofaka ikhompeni ukuthi umlayezo wakho awudlalwa kube nomunye umlayezo odlalwa maybe kayi-3 ngeviki kathi kuvula imlayezo enjani kudlala imlayezo yabantu abakhuluma kanjani ngoba nami iyangixaka lento lena ngoba nginekurekhoda cishe 4 months yonke kungavulwa kodwa today ngifaka oyicomplaini ngikhala ukuthi imlayezo wayivulwa uvulwa same time udlale same time bese ngizibuza ukuthi kathi manje le edlalwayo ngiyabantu abalenhlanhla enjani hhayi zamani ukuthi ngibhalansise
sanibonani balandeli be-studio 7 mina besacela nje kuphela ukuthi ngifake nje isixwayiso esokuthi-ke ukukhuluma bafowethu asike nisimeni kancane ngokukhuluma manje ukugxekana or ukucwasana ngokulimi kanjani uyabona into kumele manje siyenze kumele silwiseni isitha esiphakathi kwenu esidala ukuthi sihlupheke sihlukumezeke singakwazi ukuphila kahle ngiyacela-ke lapho before senze noma yini esizoyenza okubalulekile manje kumele sibambaneni sonkeni njengabantu abahluphekileyo silwise isitha lesi esizanikhele ma siqeda ukulwisa lesi sitha lesi khona-ke sizothe sikhuluma sesixazule ezinye izinkinga esinazo ekhaya ukuthi no sinenye inkinga futhi esto sicela ukuthi ilungise nayo futhi uyayibona ehe sobe sicela bengicela nje lokho kuphela ngiyabonga
Salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-Gift Sonduku Mfokandlovu basakazi bengithanda ukuphawula ngodaba lolu lwama-civil servants impi le yabotitsha yokufuna ama-better wages abathi bafuna $540 ngeke beyiwine ngaphandle kokusizo lwawo wonke ama-civil servants babona lodoktha bake bastrike bodwa sabona onensi bastrike bodwa sabona manje othisha bastrike bodwa angeke beyiwine le mpi lohulumeni impi bengayiwina kuphela uma wonke ama-civil servants engaba ku-solidarity including wona amaphoyisa la angaholi lutho bebeke phansi amathuluzi bethi enough is enough sifuna imali engcono but as long uyo strike amateacher athuselwe ngokuxotshwa abuye emsebenzini next year kuqale futhi or next month kuqale onensi labo strike bethuselwe bebesebehanjiswa emsebenzini yenkani ngeke bewine but ama civil servants kufanele abambane kwenza ukuthi bawine le mpilo yokuthi bethole umholo ongcono.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amapolisa kwele Nigeria alwisane lezidlova esezihluphile kulelo lizwe abulala ezedlula amakhulu amabili 200. Umsakazo munye uthi njalo ele South Africa selisolwe kakhulu ngezinye isizalwane zalo ngokukhetha ukungavoti lisola ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia emhlanganweni we-United Nations ngolwesithathu. Daba oluphathelane leMelika nanga amazwi aveza imbono kahulumende waleli lizwe.
Mhlaka January 27 lilanga le-International Holocaust Remembrance Day lapho umhlaba onanza ukukhululwa ngomnyaka ka-1945 kwendawo lapho kwakule nkamba ye-Auschwitz Birkenau okwakugcinwa khona njalo kubulawa abantu. Isikhathi sokukhumbula izigidi lezigidi zamaJuda abulawa nguhulumende we nase Germany lababencedisa. Lanxa kwaphuma imbiko ngemva kwalokhu isithi akusoze kwenzakale futhi amacala ombhoqazwe adalwa kusukela ngempi ye-Second World War eCambodia, Rwanda, Bosnia, Darfur, Xinjiang lezigabeni ezaziholwa yi-ISIS. Isivumelwano se-Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ngomnyaka ka-1948 saba ngesokuqala ukuthi sichaze umbhoqazwe njengecala ngokusemthethweni. Sichaza umbhoqazwe njengezehlakalo ezenziwa ngenhloso yokubhidlizwa sonke kumbe ingxenye yesizwe, umhlobo othile wabantu kumbe iqembu labezokholo. I-convention inanza izehlakalo lezi ezinhlanu ezigoqela ukubulala abantu bomhlobo othile, ukwenqabela inzalo komunye umhlobo wabantu, ukususwa ngamandla kwabantwana besiwa kwenye indawo, kanye lokuncedisana kumbe ukukhuthaza ukubangela umbhoqazwe. I-Holocaust yayingumbhoqazwe owawulenjongo yokuqeda umhlobo wama-European Jews yiNazi Germany lababe bancedisa. Lanxa kusaziwa ukuthi yaqondana lempi ye-Second World War yaqalisa ngeminyaka yabo-1930, ibandla le-Nazi Party lathi lithatha umbuso laqopha abezombusazwe elaliphikisana labo kanye lalabo elalibeyisa. Ngokuya kwesikhathi kwabekwa imigoqo eyayincindezela amaJuda lamaJelimana. Kuqalisa impi ye-Second World War, inani lamacala ayeqophe abantu makhaza lakhuphuka. Wathi sokuhlaselwa i-Soviet Union ngomnyaka ka-1941, amacala ayeqophe amaJuda labavela e-Eastern Europe aqalisa. Ekuqaleni komnyaka ka-1942, abakhokheli be-Nazi bakwenza kwabasemthethweni abakubiza ngokuthi i-final solution okokubhidliza umhlobo wabantu njengenjongo kahulumende. Uhlelo lwe-final solution lwaluhamba phambili kule mizamo yempi ye-Second World War. Akususwanga abantu kumbe impahla ezazidingakala kuncedisa empini ezazisenkambeni lapho okwakubulawa khona abantu. Ekugcineni uhlelo lwe-final solution lwabangela ukubhubha kwamajuda ayizigidi eziyisithupha 6 million Ulunya olukhulu lungenzakala njalo luyenzakala emhlabeni. Kukanti silomlando ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi sikumise, ukutsho uMabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken. Yikho kuqakathekile ukuthi sikhulume iqiniso ngokwenzakala kudala, sivikele iqiniso nxa abanye bezama ukululaza amacala eHolocaust. Njalo sidinge ukulungisa lolu daba kulabo abaphephayo lemdeni yabo. Kugqiba uMnumzana Blinken.
Kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Nansi ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden useqhelise izijeziso zenotho ezethezwa amalunga eZANU-PF yiMelika esithi uhulumende kamongameli Mnangagwa uloke esephula amalungelo kazulu. Abebandla leZANU-PF bayakusola lokhu, kodwa abebandla likaChamisa bathi uhulumende kaMnangagwa nguye ozokhela amalahle ekhanda. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Yimi uNtungamile Nkomo.